mina bengingenayo erogarogo ngiyabona impilo yabo ku-social media abantu bekhuma uthando engando bazitha kodwa nanti ngakhangela into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi i-NDC ezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye full force and laye ama-activities e-NDC ngani abantu bayanibokosibalokwesaba justice ithawuni yonke lapho amapholisi ebegcwele bebevala umgwaqo besenye ungazoba nje ukuthi abantu bethikaze ukuyangena i-stadium lo munye womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada nanisesikaze bakhama kakhulu
yes uyabona ukubana kulo mfane kiso kamabonakude ophuma lapha enkundleni zokuxhumana zonezo oTwitter labo Facebook lapho umka Chamisa ongani uthathelwe imicrophone nguye Chamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba ukubona njani
sengibone abantu abaningi nje beqoqa lolu daba kungaba nzima kimi ukuthi ngicomment ukuthi indaba yakho ihambe njani ngoba zange ngibone ikhiphi epheleleyo ngesikhathi kusenzakala sabantu kungaba nama-interpretations amaningi abanye abasupport uShamisa bona bethithi ukwenze lokhu engani uyadlala njalo siyabona kakhulu abesifazane abantu amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi si-analyze lesi sigaba singatholanga efula picture ukuthi kuyingathi kahle kahle okokusenzakala
nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosa ufane ngesikhathi kulothwangirayi kwakungani kulethemba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo kungani ithemba lokho lingekho akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo ubona njani wena khona
siyazi ukuthi into ezenzakalayo ikakhulu ku-NDC kube lokungani kulokulwa ukulwisana izinto ezidemoralize abantu and kwezinye isikhathi amazimbabwe nawuthi ama-elections asesekhatshana abajelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo siyabona ukuthi besilama-elections besilama-by-elections khathesi siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuba lo khetho into enjenge-general election nje i-presidential election so singazi ngabe ziningi izinto zezithi abantu bengathakazeleli kuye emhlangano eninje ngaba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosiyeki ayangena agijimisa abantu ngemva kubekeke kwaba lama-demonstration so kungaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangomgqibelo ukuthi sigeje imuvi yabantu ikakhulu kwezepolitiki.